Sixotshwe izolo, sixotshwe esimanyeni, ngibona siyadlula 20. Sixotshwe mina, bangitshengisa incwadi yokuthi iDaily News ngomumo welizwe ayenze kuhle. Sesibone kungcono ukuthi kukhule izisebenzi zabo. Ukuthi basike njani kusinqumo sokuthi lo skipper lo usifakisila lo nalo angazi. Ngokutshelwa mina ukuthi ibizo lami likhonapho abantu amele bakhitshwe, ngizabhadala imfanelo zami. Okwamanje ngcono ngihambe endlini ngiyezihlalela. Yikho kanjele khona mina eDaily News kade ngisebenza, ngisebenza nzima. So ngimangele lami ngibona sengixotshwa kanjalo.
Imfanelo zakho ngeze sikhathi esinganani?
Ungakhumbula i-Supreme Court ngeviki ephelileyo yathi izisebenzi zingaxotshwa ngokudlulela i-notice ye-3 months. Yikho abasebenzisile bathi bazangibhadala imali kuze kuyefika u-Okthoba. Kusukisela ikhonapho sengizibonela.
Abanye oxotshwe labo bathini bona?
Abantu besakhuluma ukuthi isibonto sezenjani lapha. Abantu badabukile, abantu bazobuhlungu, baxotshiwe, kuxotshiwe sibili abantu abaningi. Kuxotshiwe, ngathi kuxotshwe ama-departments wonke, abantu baxotshiwe, abaxotshiwe i-Supreme Court ivula amagedi. And abamakampani siyabona sebalekele uku-retrentsha abantu ngendlela efaneleyo. Uku-retrentsha okukhulula isebenzi khona, ikhampani ivume ukukhulula isebenzi but kumele ikhulule ngendlela elungileyo. Ayikhona ukuthi ibethatha ama-advantage yama-ruling e-Supreme Court.